kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani kustudio 7 wasakazi lonke nabalaleli, nguBernard Khumalo obuya enkayi wesikhobokhobo laphana ngokuhlala ngisejozi laphana e-downtown. Ngilosizi mansizwa ngokushona kwabafowethu ababulawayo umkhuhlane wekorona, nengane zesikolo nababalisi nabongikazi nabo bonke abanye engibabalisi embaqede. Alubana siyamamelana silalelana, angabe kodwa ukufa kuba kuncane kithi, ngoba khumbula ngange ngalethi umbono ukuthi ngithi mina nga izikolo zike zime ukuvula kuze kube ngunyaka ozayo. Manje ma umuntu makhaza, abantu basuka bakuthathe ukuthi ilizwi likampondo alitshintshwa, ngeke libaphilise. But kwesinye isikhathi masibuyelela into ezake zakhulunywa emuva, uyathola ziyenzakala. Kanti vele umuntu osuthayo ngokutshelani, ngoba velele suthi kubobuzayo into okhwaya ibheshu thina esilambayo ithe saziyo uduka ukuthi linjani. Esinembono engasiza abantu ngobuhlupho silwazi, kambe singabulala ingane zethu ngokuzibisela esikolo? Ngangalile mina ngathi abantwana ngaba babisilwa. Manje hayi, akusenani-ke ngishiye umyalezo-ke kuze kulima. Ngithi mina hayi, ngisagcizelela ngithi kini lonke balimi, malingesabi ukudayisa inkomo zenu. Ma ule-7 idobhe yodwa, usale ne-6 uyedingela ezinye umuthi, uthengele nhlanyelo, ngoba sizwile ukuthi iyadula lo nyaka, kodwa izulu bathi lihle. Inhlanyelo iqakathekile ngoba ungesabisi ukudayisa yodwa ukuthi uyodinga inhlanyelo yokuthi ulime, uzaqeda zonke lezi sizama ukuthi uthenge ukudla.
Sanibonani lonke balaleli bakastudio 7. Siyabonga bonke abasiphathela inhlelo ezinhle kangaka, abasakazela indaba ezinhle ngeZimbabwe. Silivingelela kakhulu lonke kumagumbama nomhlaba ukuthi lingakhohlwa bantwana bakaNkulunkulu, njengoba sesingaphansi kwemikhuhlane yabo corona. Lingalibali ukusanitizer, lingalibali ukufaka amamaski. Ngiyabonga.
Bonani bakastudio 7, salibingelela ngenjabulo lonke ngoqela bathi Chris Gandhi, Texas Jeremiah Ntungamili Nkomo nabanye bonke engawaqambanga. Amandla lo okhulumayo kuwadi 8 eNgwanati enkayi North. Sizokuthi izikolo zivuliwe, abantwana bahamba esikolo, babuya besitshela ukuthi kufuneka ama-R5 emaski, kufuneka ama-R10 ukuthi kuyethathwa amabhuku enkanye. Asikwazi ukuthi amabhuku lawo ngawani, kumbe ngama-textbook asikwazi, ngoba amabhuku okufunda ama-writing books siyazithengela ebantwaneni. Njalo i-R5 yemaski, lapho ogcile khona umbono wami naku-R5 yemaski, uqondile yini kumbe isemaski ukuthi ngithengiswe imaski yesikolo e-R5? Mina ngiseZimbabwe, asisebenzi, sisemakhaya. EZimbabwe i-currency ethi silayo izimdola ibhondi, kodwa wasitshela ngamarandi. Siyakucela khona ukuthi liwuhlaziye ngakho, ikakhulu umuntu uNkamili Nkomo angamfonele ekhulume lami ngesiyivi nesikolo, khulunywe kubhoda umhlaba wonke uhambe abantu bebuze.
Into zezano ayisizo zinto kahle, ukwenza kwakhona kuhambi ngendlela yakhona. Phela loko into yakhona inhle ayibukeki, kuya ngama-election akhona wakutshontshelwa lapha. Kuphela abafuni kufunda omalaki laba, bangenzani? Anti bayakhuma kobe commenta nje, ukhomenti into engalamsebenzi labo gawule babo, bakhuluma into engayisiyo. Lo bamuntu ebulewe kuthiwa akufanga muntu. E-America kababulalanga muntu, lo babekhuluma kulokuphophothisana, kodwa kakubulalwanga muntu. Njengala akula muntu ochayiweyo, akula muntu ochaywe ngamasosha, akula muntu ochaywe ngamapolisi njengakhonokho esikwenza lapha. Izano hlalani linjalo ngokwizano zenu, alisoze lifela thuthukiliswe, ngoba lalingela plani vele lithathukiswe. isiya empini. Abantu ababezele besiya empini ibana ababele plan bebuze lina elibusa kathesa lila plan bebuze liphonga ubusa nje kuphela i-corruption wophu khona ngale komnangagwa.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.